ngike ngakhuluma lomuntu owasibonayo isilwane le esithi yena wayeselfeni walayita amalayita akhe emota sefuna ukuhamba sesuka elfeni wabona isilwane wazama ukutshela abanye ababekhona wagcina sefona la e-Parks Department bazobuya next day abo nekuseni besidinga. Kodwa-ke siyatshela abazali, siyatshela wonke umuntu ukuthi hhayi nxa ukuthi uthiwa umuntu ukuthi yena wasibona isilwane kungcono ukuthi lathi sibe lokho sisikanyele sihlale ezindlini singaphumi phandle ebusuku sibone ukuthi singayenzani ukuthi singadliwa ngesilwane lesi. Kodwa hhayi akukabi lomunye nje ngaphandle kwana lo owasalisa ukusibona, akukabi lomunye othe yena angakhonfirma ukuthi sibeni wasibona.
Abantu bayesaba yini ukuthi kule silwane lesi kumbe babona ingani ngamahungahunga nje?
Abanye bayasaba sibili, abanye ngabantu baphonga ukuthi akula silwane angisho asikasiboni. Bayenza nje imisebenzi yabo eyensuku zonke. Kodwa abanye sibili, kakhulu abantwana labomama bayasaba, bayahlala bekhuluma bemfonela befuna ukuba wazi ukuthi sikhona yini isilwane lesi kumbe ngamahungahunga kuphela. Mina njengosansela wendawo ngiyabatshela ukuthi hhayi nxa amahungahunga ephuma kusho ukuthi singabe sikhona. So abantu kumele ukuthi bahlale bezikhangelele ukuthi benga-atakwa isilwane lesi. Singabe singekho kumbe sikhona, kodwa okuqakathekileyo yikuthi sihlale vele silindile sikhangele ukuthi singahambe ubusuku kumbe lapho kunezihlahla kumbe utshani obukhulu. Akulashiwa ukuthi singakuvimbela.
Uhulumende wenzani ngalolu daba? Yini elamtshelayo? Yini liyalibabone njalo besidinga kumbe likuzwele emaphepheni?
Ngama-rangers babuya bazosikhangela. Lami bangibuza ukuthi bathi lesi silwane kuhamba njani. Lami ngabatshela ukuthi hhayi mina ngaswa ngoba lami ngingasiboni. Kodwa wonke umuntu inkizingeka lo ama-rangers, uhulumende, i-council lakuthi lawo ama-rangers bahamba besiyakhangela. Bayadinga ama-witness angasinika i-information engani ezasiqondisa ukuthi singabe singabi lesi silwane.